inhloso yethu ngeyokuthi asisisi ukuthi kube lobudlwangudlwangu nokulwa ngesikhathi sama-election. Lanxa sihlalisene singama-political parties, sifisa ukuthi sibe ndawonye, sizwanane, sehlukane ngemibono lama-ethu, sehlukane ngokuthi mina ngiwebandla elithile, kodwa kungasifikisi esikhathini sokuthi singavumeli ukuthi abanye bethile phakathi kwethu. Yikho kusenza senze lowo mcimbi, ukuthi phakathi kwemakhokhowa mzilikazi kube nalokhu ukuthula nokwamukelana ngalokhu esiyikho khona, siphilisane ngokuthula okungela msindo.
Manje ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini elizaba likutshela uZulu lapho eliyaba likhuluma khona?
Esiyaba sikutshela uZulu yikuthi asibeni ngabantu abaphilisana kuhle, sibe ngabantu abavumayo lokwamukela ukuthi kasiboni ngeso linye, sibe ngabantu abavumayo ukuthi ivele ingqondo zabantu zehlukene, okuhle noma singaxoxisana sizame ukuqondisana sibonisana, sikwenze ngokuthula singelakho udlangudlwangu. Okwesibili esifisa ukuthi sazisesiyabe sikulayela abantu lokutshengisa abantu yikuthi lawa ama-political parties esiyabe silawo baye betshengisa ukuthi bazimisele ukuthi kungabi khona ukulwa phakathi kwabo lanxa kufika isikhathi lesi esokuthi sokusiyancintiswana ekhethweni. Umlayezelo okhona kakhulu omunye ngokuthi abatsha masingavumi ukuthi sisetshenziswe ukwenza udlame phakathi kwesigaba sakithi. Ama-political parties abantu abazabuya isikhangelele kube ukuthi kuzaba labatsha abazabe bekhona kulabadala abakhona, abatsha labo yibe sizabe sikhangelele kibo ukuthi yibo abazabe bekhuluma umlayezelo leyo esizaba sikhuluma ngayo. Sifisa kube yibo abakhulumayo, kwenza ukuthi abanye abatsha laba labo bebone kibo. Yiyo inhloso yethu.
Alilayo yini injongo yokuthi liyenze uhlelo lolu lube ngolwenzwa ilizwe lonke jikelele?
Sikhangelele ukuthi singakwenza lapha emakhokhoba mzilikazi, sikhangelele ukuthi imphumela yakhona isabalale siya kwamanye amawadi khona lapha koBulawayo. Ngokunjalo ke sesikhangelele ukuthi abanye labo bazafunda lokhu esikwenzayo kulolu uhlelo le-CCCP. Njengoba i-ZCA isikhona kumaprovinsi wonke, sithemba abanye labo abafundileyo abakhona ngala bangama-peace ambassador baza kuthatha lokhu bekusebenzise. Mhlawumbe kuyikho okungasiza ilizwe lethu, ngoba yikho sokukhangelekile ukuthi thina abantu esingaphansi ngapha siqale thina ukutshengisa ukuthula, kwenzela ukuthi singaxegwa ngabanye abantu.